ayakwazi ukuthi vele akulantu entsha mpela esingaphumalayo khonapho ngaphandle kokuthi sikumnanzelisise ukuthi kulokhu kungena mpela kungena empandeni zokuthi abantu babambe amandla ipower sebeqala ukucabanga manje langekusasa ukuthi kusiba nama-elections kuzenzakalani and enye into I think i-statement okuthiwo yilokhu ikuthi ma umuntu esezinto phela afuna ukuthi laba ababukeliwe bacabange something so I think okuthiwo yilokhu abakwenzayo ukuthi asiyindawo sisesekhona nama-elections nalayo icabangela ukuthi singenza something yawo ngo-2023 singabe lizalesi sikhathi sena kuphaya kwethusela lokhu abalento yenziwa abantu ma benza ama-warcry benethi lokuhlela ethuke noma ngena kwi-sport selivenze selethukile i-MDC manje namanye amabandla aphikisayo kuze bazibuze ukuthi kuyini abazabe bekulindele for 23 if abantu bezezasobala ukuthi bahlalwa mpela
Mnumzana Mkandla asingeke sathi i-MDC layo isigoqe kakhulu izandla ngoba siyabona ukubana ngesikhathi sokufika ukhetho kujayele ukuvuka indaba eziningi ezokuthi ngakulungiswe lokhu lalokhu kathi sibazithulele kwaze kwabiselwa uSlayigwana sebeqalisa ukukhuluma sekungenile uSlayigwana kathi kungani begoqe izandla kangaka
Ngisakazi loNdlovu labalaleli lababukeli indaba ilapha uyiseyiphethile okaNdlovu khonapho laba abantu okukhulunywa labo umbokudlane okukhulunywa labo ngamahlonganzebe kabalaleli ngoba into yokukhuluma ungaze uba ngumsindo ukhwele phezu kwentaba wenzeni uzibhuqe phansi mina ngombono wami ngibone engathi vele ngabalandaba ungathi kulolutho abafuna ukuligolomba ye-MDC ingakhuluma izithilizwi kodwa nxa uloko ulando kade kwakhulunywa vele aaba abantu vele ngabalandaba ikuphela amazwi emhlani wedada njengokubona kwakhe indlela kumele kukhangelwe engathi ngesilungu izistrategi ezinye mhlawumbe ezingale kwenkulumo kumbe zibe ziningi kukhulunywe kusenziwa lokunye ingabe yini loo lalo uyazicabangela ukambe kuyini okunye okungeziwa ngoba iqiniso i-MDC ingavuka ikhuluma nsuku zonke bayalalelwa ngobani sebekhulumile ukuthi idalela labosilayigwana likhona kuze kwedlule u-2023 kuye phambili khonale
Mnumzana Ndlovu wena uthini i-MDC iyenza kuhle na iyafaka ungathiwa ngesilungu yi-pressure
akuna pressure abayifakayo engatshintshi izinto le nto yabo yokuthebethebe ungayifananisa bekudala i-destabilization le-destabilization war yamagorile yamalwecashi ukuthi yalitshina kudilizwe lokuyana makuthiwa lokuyana badilize bona eyabo isidwane sisikhathi one isikhathi eside kakhulu and two ayitshengiseli ukuthi i-direction yayiya kuphi o-Smith babethi ma befaka under pressure njalo abantu babedubeka abantu basezisaphekika khuna pelungu kodwa abantu abamnyama ungababuza manje ukudla nokuthola isikolo noma sasingatholi isikolo esifana sequality akungafani iquality yakho ngalokho sokusenzakala mangalesi sikhathi abantu abamnyama badubeka kakhulu okwedlulekwako so i-cherithebethebe kwabo lokhu akuniki i-pressure eqakathekileyo engayenza ukuthi abantu baze bedayalaswe kunzima ukuze bayenzena le zinto ezingenazina ezizifana ukuthi bafake o-Slayigwana kuthengisa sobali ukuthi abazi buhlungu umuntu ma mhlawumdingela izivayiri umbono loke ngapho uyaphakama mpeliseze gpnze manje kuthengisela ukuthi yena loke efuna ukulwa into leyo yenzayo wena ayisebenzi awungeke ukube kusenza into efanayo for njengoba esemkandi ukuthi kadlula iminyaka eyi-5 abe kube lele kudlula omunye uyenza into efanayo ukhangelele ukuthi kube le mpumele ehlukile kuphayibula obezilibula ke lokhu so ngeke mna angiboni lutho olutsha after ukungena ngaphandle kweminyaka ehlukeneyo between umoyi umodern sandrayi nalo muthi uthamisa
nanto daba Mnumzana Mkandla uNdlovu uyatsho lapho ukubana ijetsha le-MDC leli likhanya lingasebenzi
ye hayi liqiniso elipheleleyo lelo ngangithi njengoba ngithile se inkulumo ze-MDC kusukela emuva khonale phela izani ngayiqalanga nge-MDC khonale emuva le vele udubo labo sekunesakavukela umchilo wesidwaba ngabantu abazitela ukuthi thina yinto omina mina kathi indawo. Yangithithi ngazikhulume izanu PF njengoba ngijilo sisitho kayilaleli